umuntu osemakhaya uyafisa naye ukuthi ngakube lamandla kagesi ekwanisa ukuthi noma ebusuku ebone lapha ngabe efuna ukubona khona. Umuntu osemakhaya uyafisa naye ukuthi abe namanzi abuya ngempompi ezofika emnyango wakhe ewakhele eduze khonapho kunokuthi ehambe uma ngomude esiya pompi isibhorane ukuthi ekhe amanzi ukuthi ehambe lawo ayasebenzisa emzini wakhe. Umuntu osemakhaya naye uyafisa ukuthi ngabe uyathola ukuthi elalele iradio ukuthi iradio ithini, amagagasi efika indawo zonke. Uyafisa naye ukuthi ebe nocingo ekwanisa ukuthi lapho afuna ukufonela khona abantu afuna ukubafonela ebe abafonele santali. Uyafuna naye ukuthi engene kwi-internet. Umuntu osemakhaya naye ufisa ukuthi ngabe ungaba ne-industry esemakhaya ngamenza ukuthi evuke ekuseni esithi ngiye emsebenzini ephenduka ntambama ebuya emzini wakhe. Uyafisa naye ukuthi ephile impilo efana nempilo ephilwa ngomunye wonke umuntu osemhlabeni. Nakho-ke okudingakalayo yikuthi khona uhulumende nxa efuna ukuthuthukisa abantu abasemakhaya abasemaphandleni kufuze ukuthi bafakele amandla kagesi, kufuze ukuthi befakele amanzi okunatha. Yikho okudingwa emakhaya okuyayenza ukuthi amazwe ethu ase-Afrika la akwanise ukuthuthuka.
Indaba yamakliniki lezibhedlela, bayakhala abantu endaweni eziningi ukuthi izibhedlela lamakliniki akatshana, bahamba imango emide, ngitsho lezikolo bathi zikatshana kakhulu. Kuyini okumele kwenziwe nguhulumende ukulungisisa lolu daba?
Umthetho kahulumende uthi wona umntwana uma esiya esikolo kufuze ukuthi ehambe isibanga esingange-4 kilometers kuphela, kuzanga edlule i-4 kilometers. Ungadlula i-4 kilometers utsho ukuthi umntwana uyabe esehambe umango omude kakhulu ukuthi kasakwanisa ukuthi efunda ngendlela efaneleyo. Umthetho kahulumende okhona. Umthetho kahulumende njalo uthi yena ogulayo kufuze ehambe, kodwa nxa ehamba engahambi umango odlula 10 kilometers kufuze ukuthi ebe sefikile lapho kule klinika angelatshwa khona. Umthetho kahulumende lowo khona. Umthetho wonke-ke nxa uthe wabekwa kufuze ukuthi usekelwe ngemali. Kuyafana kathesi uhulumende lo mutsha uvuselele into kade ivele ikhona ukuthi omama abazitheleyo nxa besiyabeletha akufuzanga bebhadale ezibhedlela, ukuthi abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu akufuzanga bebhadale ezibhedlela, namana-ke ama-over 65 nabo akufuzanga bebhadale ezibhedlela. Ngumthetho. Nxa uthe uhulumende wafaka lowo mthetho, umthetho uba ngumthetho nxa kule mali, kufuze ukuthi usekelwe ngemali. I-policy yethu ye-education kufuze siyisekele ngemali ukuze ukuthi izikolo zibe duze laduze, okusho ukuthi uhulumende ngenxa kuye ukuthi ehlela uhlelo lwakhe lwemali ukuthi uyayisebenzisa njani ngomnyaka lo ozayo. Kufuze ukuthi ekhangele indawo ezifana nazo nalezi, athi yena kuleyana indawo izikolo zikhatshana nakhatshana wothi ngiye kwakha isikolo, kuleyana indawo iklinika zikhatshana nakhatshana wothi laphana ngiye kwakha kumbe ngiyevula iklinika.
Indaba yezambuzi-ke, ngoba miningi imizi elokhe ingela zambuzi, abantu bazincede egangeni nje.
Indaba yama-toilet indaba eqakathekileyo ngoba sikhuluma ngendawo lapho esihamba khona sisiyabeka sisiyafihla izibi zethu ezifaka ngaphakathina kwethu. Indaba eqakathekileyo, indaba enhle, indaba yokuhlanzeka, indaba njalo etsho ukuthi asingeke sathola imikhuhlane esuka kulokhu esikukhipha ngaphakathina kwemizimba yethu isiya ebantwini. So yibuhle bama-toilet. Kodwa mina bese ngikhangela ukuthi kwesinye isikhathi lezinye indawo ikakhulu emakhaya lapho esithola khona kulama-toilet amaningi mhlawumbe ukwedlula iziphala. Ubusuzibuza ukuthi pho-ke ama-toilet lawa asebenzani nxa kuye ukuthi laba bantu belambi. Ngoba i-toilet ibanhle nxa kuye ukuthi umuntu ethole okudliwayo okusuthisa umzimba wakhe.